Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo omhlaka 28 ezibandlela 2019 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Loku kwenzakalayo kade kungafuna isikhathi ukuthi le nkulumo phakathi kwabantu abadizelizelwayo la i-council ngokwayo, but lokhu is now beyond i-capacity ye-council ngokwayo ngoba i-directive eyasuka la kuhulumende.
Izakhamizi zemzini weMbare eHarare zilahlekelwa impahla ebiza imali eningi ngemva kokudilizelwa amavinkili lamabhizimusi amancane ngamapholisa ekhansili emanyene lakahulumende kunye lamasotsha.
So into zentengo anti babagadi currently lapha eZimbabwe akula price control. Ama price while the government yanegotiate la ma producers kuvunyelano ama price intengo ziyachana endawo lezilalezi.
Intengo yempahla ezitolo isikhuphuke okuphindwe kanengi nengi kulandela ukuqonga kwentengo yamafutha ezimoda. Umqeqeqi weqembu lomdlalo wenguqwe leHighlanders uMadinda Ndlovu uthi ukuqatshwa kukaVikthemba Ndlovu kuza kwenza yena athole isikhathi esokusebenza labadlali abasakhulayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Iningi lezakhamizi zemzini weMbare eHarare zilahlekelwe impahla ebiza imali eningi kulandela ukudilizelwa amavinkili lamabhizimusi amancane abikwa akhiwe okungekho emthethweni ngamapholisa ekhansili yeHarare emanyene lakahulumende kunye lamasotsha. UGibson Bebe usethulela lolu daba eseHarare.
Lokhu kuza ngemva kokuba iCouncil yethule umbiko enkundleni yokukhulumisana ebulenjini eTwitter ngeviki edluleyo sasayiza kamizi zeMbare ukuthi iCouncil izabhidliza le miduli. Ukubhidlizwa kwamavinkili lokhu kuqalise izolo kwaqhubeka phambili namhlanje lapho amasotsha abekhokela izisebenzi zikaCouncil ukubhidliza lezi zakhiwo. Kodwa ukudanisa uzulu isandla esilukhuni sabebutho kulolu hlelo bona bevele bengamelanga baphatheke kulo. Ukansila weHarare uMnumzana Thamsanqa Hadebe uthi bekubalulekile ukuthi ikansila ikhulumisane labanini balawa mavinkili ukwenzela ukuthi abantu bangalahlekelwa impahla.
Mire labantu lokhu kwenzakalayo kade kungafuna isikhathi ukuthi le nkulumo phakathi kwabantu abadizelizelwayo la i-council ngokwayo, but lokhu is now beyond i-capacity ye-council ngokwayo ngoba i-directive eyasuka la kuhulumende.
Uqhubeke ethi kulusizi ukuthi abantu sebelahlekelwe impahla ebiza imali eningi ngoba abazange bathole isikhathi eside sokuthi bakhuphe impahla zabo emavinkilini la kuhle.
Ye, izinto kathesi uZulu uyamhlupha, izinto zisanzima ngoba sisasuka emsimeni esokuthi izinto zikhwele bengakhangelelanga and bengalungiselanga ama-salaries abo labo lapha abasebenza khona lalabo abazingelayo izimali ngendlela yokuthengisa. Akukabi le ntshintsho engabanika ukuthi baphefumule kakuhle. Kunzima kakhulu, kuzanika ukuthi uZulu azwe ubuhlungu obungazathi sobungezelelekile zalokhu kudilizwa kwezinto.
Imizamo yokukhulumisana nesikhulumeli sekhansili yeHarare uMnumzana Michael Shidemi ehlule ngemva kokuba umakhalekhukhwini wakhe ubecishiwe. Kodwa abakhulumeli eStudio 7 bathi bekungasiyo umsebenzi wamasosha ukuthi axhuthanise abantu ngale ndlela. UMnumzana Keith Maziba isakamuzi seHarare uthi amasosha asehlukumeza uZulu kusukela kumaviki amabili adlule ngemva kodlakela olwenzakala ekutshengiseleni kwabantu ngokungayi emsebenzini obekuqoqwe ngabenhlanganiso yezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions.
Thina siyalo ukuthi ikhansili lomlando ukuthi lungise kube lungise idolobho leHarare libe lalihlanzekile, kodwa lokho sokusenziwa amasosha ukuthi sethatha umsebenzi wamapholisi ekhansili ezenzele yena. Njalo siyabona ukuthi uhambe chaya abantu, konke lokhu sekutshengisa ukuthi akusela mthetho lapha elizweni. So thina hayi azivumelani lakho, ngabe kuthiwa ukhansili uzenzele lokhu yedwa ngoba lo ngumlando wakhe.
Omunye odilizelwe ivinkili lakhe ngumnumzana Admire Matambo, yena osole kakhulu uhulumende ngesinqumo asithetheyo.
Nazembare kathi city council sidilize yonke into, sebendizele le tax shop yami. Azinto zeZimbabwe kazimanga kuhle, kanti sizubuhlungu shiwa siphile njani eZimbabwe khona.
Loba nje ikhansili sithi isinqumo sokubhidliza amavinkili amancane emzini weMbare sivela kuhulumende, akulambiko ovela kuhulumende oveza ukuba nguye osithetheyo. Imizamo yokukhulumisana lesikhulumeli sikahulumende unkosikazi Monica Mtswangwa ehlule ukuthi umsekeli wakhe umnumzana Energy Mthodi ubengasabeli ucingo. Ukusenjalo umeya wedolobha leHarare ukhansela eBert Gumba namhlanje ukukhuthaze ukuba amalunga edala lephalamende aguqule umthetho ukuze kube lula ukuthi amakhansili adilize izakhiwo eziyabe zakhiwe ngokungekho emthethweni engaqalanga ayadinga imvumo yemthethwandaba. Ngimele isitudio 7 seHarare, nguGibson Bebe.
Intengo yempahla ezitolo isikhuphuke okuphindwe kanengi-nengi kulandela ukuqonga kwentengo yamafutha ezimoda. Lokhu ngokunye okwabangela ukuthi uZulu angene ezitaladeni etshengisela ngokukhwela lokhu ngeviki edluleyo. Okwengezelele udubo lwentengo ukuthi izitolo eziningi emalokitshini zagqekezwa ngabantu ababetshengisela, ezinye zatshiswa. Umgcini sihlalo wenhlanganiso elwela ilungelo labathengi e-Consumer Council of Zimbabwe esigabeni seMathepeleland, umnumzana Comfort Mujekeza, utshele iStudio 7 ukuthi uZulu ulamandla ukwehlisa intengo ngokungathengi impahla elentengo ephezulu kakhulu.
Sure, into zentengo anti babagadi currently lapha eZimbabwe akula price control. Ama price while the government yanegotiate lama producers kuvunyelano ama price intengo ziyachana endawo lezi lalezi, but kula ma generally agreed price even kungela price around $50 at most, but isithengiswa nge-$45. But kuyayenzakala eziyindawo uyasithola sesithengiswa ngama-$2. Into le yavama kakhulu soon after iptaway yayenzwa leyana yachisa izitolo, so kwaba le-short supply eziyindawo uthi akusela ndawo ezithengiswa kuhle kuhle. So kulabanye bayathatha i-advantage yokuswelakala kwe-product emalocationi lawana achiswa amashop, bafike bathengise ngentengo enkulu ethanza yasithengisa nge-$3 iqiniso.
Manje ungathini wena ebathengini ukuthi kuyini amele bakuqaphele ngalesi sikhathi?
Abathengi into bafanele ukuthi bananzelele ngokuthi ama-price akhontrolwa yibo abathengi. Nxa sebesithi i-demand and supply iyadetermina, kuya kuthi indlela abathengi bedimanda ngayo. Bona abathengi bengabambana bethi into leyi siyayithenga ngemali leyi, othengisayo akwanisa ukuthi agcine i-product especially ama-perishable lawa njengesinkwa for 2-3 days siyayehla. And sesikhulumisane labama-bakeries bayadeliva isinkwa endawo zonke, imota zabo ziyahamba zideliva. And la bekhuthaza abathengi ukuthi nxa sesithengiswa ngentengo ye-$10, $10.50 lingathengi, siyabuya la. So abathengi ma bezalalela khonokho kuyayenza. Then kulamanye ama-products lawo aso isinkwa kuphela, kufana labo-cooking oil, kufana lama-beverage drinks, kufana labo-mazowe, konke uyathola even lempuphu uyathola enye indawo sebekweza kakhulu. But into ziyathengisela ukuyehla mbijana, but asikayehli kuze kufika esiteji esifuna ngaso. Kusuka isikhathi laphana kwaba le-stay away yadidlisa impahla, ama-price ecanse kakhulu. But sokulamona sokuthengisela ukuthi hhayi ezinye indawo like laphana amashopu bamanija ukuthi bavula ama-window ukuthi bathengise izinto, sokuqalisa ukuyehla
esikhathini esiningi nxa abantu nxa kulodubo olunjengalona lolu ukuthi intengo kaziqondakali lokunye okunjalo liyaliphe abantu amacebo okuthi nxa besiyathenga bakhangelene
amacebo ayebekhona but I think into e-critical to our situation kakhulu kathesi into ye-supply ilevel ye-competition siyareduswa ukuthi like endaweni enye wathola ukuthi kulamashopu angu-10 kathesi avandalayiswa so kulo one waresusitata eyakhe abanye 9 bakuprocess yokulungisa u-one lo one esikhathi esiningi uyathatha i-advantage ekwazi ukuthi ala competition but into thina
Alo-ke ngumnumzana Comfort Mutshekeza umgcinisihlalo wenhlanganiso elwela ilungelo labathengi e-Consumer Council of Zimbabwe esigabeni seMathebeleland ubexoxa le Studio 7 ecingweni ekobulawayo.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930-6065-15460 laku 13860 kHz.
Uhulumende usebumbe ikomiti ye-task force ezabona ngokugcwaliswa kwezixwayiso ze-commission eyayikhokhelwa ngowayengumongameli wele-South Africa umnumzana Halema Motlanthe eyayidingisisa ngezehlakalo zodlakela olwaqhamuka ngemva kokhetho ekuqaleni kukancwabakazi womnyaka ophelileyo lapho okwabulawa abantu abayisithupha libutho lesizwe. Isixwayiso lesi sibalisa ukulungiswa komthetho kwemithetho yokhetho ukukhulumisana kwamabandla ezombusazwe kanye lokudingisisa ngababangela loludlakela lababulala abantu. Ikomiti le iyabe ikhokhelwa ngabaphathi ntambo bakahulumende, inhlanganiso yamagqwetha eyeZimbabwe Law Society kanye legqwetha elikhulu likahulumende u-Attorney General. Lokhu kwenzakala umongameli Emmerson Mnangagwa esithi uyakhathazeka ngombiko osanda phuma kumsakazo weSky News othi amasotsha ahlukuluza abantu elizweni. Ukuhlaziya lolu daba, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Dumisani Nkomo ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
Yangibona ezani kumele kukhangelwe konke ngoba kwenzakala khathesi. Masikhangela sokufa abantu abaningi over 12 people walimala kwacha abantu abaningi probably over 1,000 and over 600 people emajele okutshengisela ukuthi imbangela kumbe impande yenhlupho zabantu beZimbabwe lokhu esikhona kumele kukhangelwe khona lokhu ukuthi why kulokhu kulama-structures esingathi ngawe-violence ngoba nxa sikhangela even abantu ababevulela abantu ukuthi beluthe wangosabantu abavele ezigabeni singakhangelwi nje ukuthi kube lama-task force kodwa kube kulungiswe impande yomonakalo ngoba nxa kunuka endlini awuspray i-perfume uyasusa into efileyo so kuqakathekile ukuthi sikhangele ukuthi into efileyo kuyini ingakhithwa njani into yangikhona kulokuthi kuspray o-perfume kunukelele kamnandi kumbe kuspray ompukani ebefe kodwa insukela yendaba ingakakhangelwa.
Kodwa sesikhangela amazwi kamongameli Mnangagwa athi umangele njalo udidekile ngokuthi kulabantu abahlukuluzwa ngamasosha.
Asiboni ngoba ama-civic groups akhuluma from day one ukuthi abantu bayahlukunyezwa, abantu bayahlukuluzwa. Kungathathi ukuthi uzokhuluma abantu abavela phandle kweZimbabwe ukuze belalele. Ngoba khona lokhu sakhuluma kudala kuqalisa vele iproblem le ukuthi abantu bayachaya, abantu bayanyamalala, abantu bayathotshwa. So kuyasimangalisa ukuthi khona enanzelela khona lokho kathesi. Andibona babesithi kulabantu abatshontsha ama-uniform ama-police station. Kuqakathekile ukuthi besilalele njengama-citizens.
Ubona i-task force leyana isebenza kuhle.
Yala kwaba nama-task force kufunakala i-implementation. Siyakwazi okuhluphayo eZimbabwe esesifuna kathesi i-implementation. indaba yama electoral reforms asondaba enje ama organizations anjenge ZSC aqalisa ukukhuluma ngeelectoral reform ngo 2000 la kadethi lokunga ngabe lama electoral reform kishoni bi constitution kadesi kulabantu abayi 600 abavalele abangavunyeli bevela amaloyazi or the constitution idimele bevela amaloyazi so kuyabe kuqathile kwezinye izinto okhulumende angabe ingxenye yakho ngoba kwesinye isikhathi sebesifona zanule esandla ezinsini zangkhona so kuzaba nzima ukuthi ube ngiyofaka i-task force kunjenga ngokuthi ngumdlali aphinde abe ngu-referee aphinde abe ngu-linesman kuzaba nzima ngoba esikhathini esiningi ukhulumende nguyowonayo sibili.
Hello ke ngumnumzana Dumisani Nkomo ingcwethi ecubungulayo zombusazwe ubexoxa icingweni le studio 7 ekovulawayo. Go live talk lamhlanje sikhangela isimo esiqhubekela phambili sisiba sibi elizweni abantu behlukuluzwa. Tumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Okwamanje ke sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ukuvalwa kwenengi lengatsha zikahulumende welemelika obese kulensuku ezedlula inyanga yonke kubikwa kubangele ukulahlekelwa ngamabhiliyoni ayisithupha amadola komnotho walelo lizwe. Umkhokheli webandla elikhulu eliphikisayo kwele Venezuela ozithi nguye umkhokheli welizwe ngoba esithi unqobe kukhetho uJuan Guaido usekhuthaze ukutshengisela kwensuku ezimbili liviki emzameni yokuthi yokuthola usekelo kwabebutho ukuze bengasekeli umongameli Nicolas Maduro. UZulu uveza ukukhathazeka ngokuqansa kwenani labasakhulayo besilisa abasukela abesezifundweni ze-secondary kusiya kwaleminyaka engamachumi amane abasebenzisa ukudakayo kanye lokunatha utshwala okwedlulise amalawulo. Okunenga sikuzweni kuMavis Gama eseHarare.
Iningi labasakhulayo abangathandanga kubethwa ngamagama bathi imbangela enkulu yokuthatha udakayo lokunatha utshwala okwedlulisa amalawulo yikuthi kabalakho kokwenza okokuziphilisa. Ukuswela umsebenzi bathi kuyabahlukumeza engqondweni, kubafuqa ukusebenzisa udakayo lotshwala emizameni yokuba bakhohlwe induba bakizo zokwehluleka ukuziphandela. Osakhulayo u-Anopa Murambiwa ngomunye wama-junior councillors edolobheni leHarare emela isigaba sika-ward 41. Yena ke ulandisa ngokunye okubafuqayo ukusebenzisa izidakamizwa kanye lokunatha utshwala ngendlela eyingozi abasakhulayo njengaye.
What was being stated that you find 40% of all suicides happened because of drug abuse.
So ngamachumi amane ekhulwini kwalabo abathatha impilo zabo kungokubangelwa yokusetshenziswa kwezidakamizwa. Nxa kusiza kulolu daba lokusetshenziswa kwezidakamizwa sandise ukuba betha ngamagama amabi sithi kabalungayo. Kodwa singalukhangelisisa lolu daba lokusetshenziswa kokudakayo uzathola ukuthi kungasintando yabo laba bantu, kuyabe kukhona okubafuqa, ngabantu abafuna ukutshengiswa uthando.
Kungalesi sizathu Murambiwa oyisifundi se-St John's Emerald Hill eHarare ekhuthaza uZulu ukubambisana ukulwisana lalolu dubo. Okusekelwe ngu-Detective Assistant Inspector Majaha Mkhwananzi wohlangothi olubona ngezokuvinjwa kokungeniswa kwezidakamizwa elizweni olwe-CID Drugs and Narcotics.
So thina besixwayisa uZulu ukuthi akasikhangelisiseni abantwana lapha abahamba khona ngoba sisivuma thina ukuthi indawo yethu kungabe kusemathown kungabe kusemakhaya khona beZimbabwe sebehlangana lotshwala, sebehlangana lento ezidakayo lula. So kabaphiwe imfundiso esingayibiza ngesikhiwa sithi drug resistance education ukwenzela ukuthi uma behlangane lakho kungabe thusi kumbeni banga uqamu bebe vele sebezilungiselela ukuhlangana lakho bayenze singathi choice kumbe bakhethe bona impilo engcono.
Uthi lo asomsebenzi wabasesipoliseni kuphela, kodwa kudinga ukusebenzela ndawonye kukazulu wonke elizweni ukuluqeda loludubo.
Umunye wabeke thisile ngkhaya ngale uyanika imali kahlali labantwana phansi ngala sikhathi la usebuya kuphela ngokuthi ah usehlangane lomntwana osela ama-drugs kathesi usefuna ukuthi ngake uyahle kuphele khonapo. Unanzelela ukuthi phela lwana osedaka kwakhe umbambe ingqondo kwambamba umzimba, so uzathatha isikhathi sokufuna labana abayelaphisayo esingathi i-rehabilitation yesilo. So ke nxa kungasenzanga ngaleyo ndlela usala kuyinkinga. Uzulu kavuka azinikamakhwapha layo ukuthi kume nje kanjani.
Kwagcizelelwa ngufather Cloud Maganga webandla lokholo lwesikristu le-Roman Catholic Church onguparish priest eSt Canisius emzini weMarlborough edolobheni leHarare.
Kule problem ehambayo esiyibonileyo ukuthi abantwana bethu abaningi sebesebenzisa ama-drugs njengoba bahlangana nezinto eziningi empilweni yabo, ukuthi ngesinye isikhathi akuna msebenzi, akuna into yokuyenza. So ngalokho sebehlangana nabanye abangane babo sebenza into yama-drugs.
Ufather Maganga uthi ilo msebenzi omkhulu inkokheli kwezokholo ukukhuluma phezu kwayo yonke into eyenzakala emphakathini ukuze ilungisiswe.
So kumele lathi sibone ukuthi empilweni yikuyini okuyenzakalayo. Lako ke kumele sikukhulume singayekeli ukukhuluma. Njengoba singabuya ndawonye even e-church laphana sijumayela sikhulume ngento leyi, ukuthi leyi into esihluphayo nje sindawonye nje i-church ezimuli lasempilweni.
Umnumzana Anselin Tinashe Chimonyo ngomunye wabongi abasebenzisana lozulu obulawa yimikhuhlane yengqondo e-Parinyatwa Group of Hospitals engunesi in charge kulolo hlangothi. Ulandisa ngokuqansa kwenani labasakhulayo abesilisa abatholakala besizadinga usizo kuleso sibhedlela.
Mainly the boredom, lack of recreational activities to do and lack of employment.
Esiningi lokhu kubangelwa ukuswela okokwenza, umuntu ezihlalele isikhathi sonke, ukuswelakala kwendawo zokuzilibazisa nokuswelakala kwemisebenzi. Iningi labo bafundile sibili, kodwa udube ukuba abala lutho lokwenza ngaphandle kokusebenza okudakayo. Lokhu ngingathi mina kulokuswelakala kolwazi ikakhulu ebantwini abadala ukuhlolisisa lezo nkinga abasakhulayo laba bebhekane lazo.
Uchimonyo uthi isilinganiso sokuthathu kokune 3/4 sabasakhulayo besilisa abadinga usizo ngasebebulawa yimikhuhlane yengqondo ngemva kokusebenzisa okudakayo ngendlela ekusibanga esibi kanye lokunatha utshwala okwedlulisa amalawulo.
You might have schizophrenia or temporal
lobe. Ngaba nomunye umkhuhlane wengqondo ngesikhathi esiza esibhedlela, kodwa inhlolisiso ibisiveza ukuba kungezelelwa ukusetshenziswa kokudakayo.
Ukuswelakala kwendawo zokubatholisa usizo lokubabonisa ingozi ekhona ma bengaqhubeka bethatha udakayo lokho kanye lokunatha utshwala ngendlela edlulise amalawulo, ama-rehabilitation centers njengalokho okutholakala emazweni athuthukileyo, abezempilakahle bathi ngokunye okwenza kube nzima ukuluqeda lolu dubo emazweni asathuthukayo njengeZimbabwe. Bakhala njalo langenani lengcwethi zalumkhuhlane labasebenzela lolu hlangothi lwabasiza ababulawa ingqondo abathi liphansi kakhulu lona udubo luqhubeka lukhula. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Izakhamizi zeMtare zamukele ngenjabulo enkulu inyathelo elithethwe nguhulumende lokubuyisela amabhasi enkampani yakhe eZupco edolobheni leli. Izakhamizi lezi zithi lokhu kuzazinceda kakhulu njengoba abemchova lamakhombi kade sebezenzela umathanda bekhweza intengo yokugada amahlayana. amakhombi abikwa abe esehlawulisa amadola amabili uhambo lunye oluhlawuliswa idola linye ngabezupho. Baningi kanye lengcwethi ezicubungula izomnotho abathi zizayicela isivuthiwe njengoba uhulumende wake waqala umsebenzi wokuhamba kwala mabhasi kodwa kwagcina kusiba lukhuni ukuthi aqhubeke esemgwaqweni. Kwezemidlalo umqeqeshi weqembu leHighlanders uMatinda Ndlovu uthi uqatshwa kukaBikthemba Ndlovu kuza kwenza yena athole ithuba kanye lesikhathi esokusebenza labadlali abasakhulayo abayibo ikusasa yaleli qembu. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Inkokheli yeqembu leHighlanders lonyaka iphe ithuba umqeqeshi waleli qembu uMatinda Ndlovu ukuba achazele amalungu aleli qembu ngenhlelo zakhe emhlanganweni waleli qembu oqhutshwa minyaka yonke ekuqaleni komnyaka. UMatinda usebenzise leli thuba ukubatshele amalungu eqembu leHighlanders angenele umhlangano oqhutshwe ngensonto edolobheni lakoBulawayo ukuba lonyaka uzasungula inhlelo ezakwenza ukuba iqembu liziphekele abadlali balo. Okuyinto athi nyakenye bekungekho lula ukuba ayenze ngoba isikhathi sokwenza lokhu ebengasitholi. Ngalokho ke uthi ukuqhatshwa kukaBikthemba Ndlovu uba ngomunye wabasekeli bakhe sekuzamkhulula ukuba aqede isikhathi esikhulu elamaqembu abasakhulayo.
Dropping in uBikthemba was not by the fact isibongo ziyafanana idrive yangkhona yokuthi konanana nesef abantwana beHighlanders who understand the football yeHighlanders ukuthi bangene kusystem. So uleta uBikthemba uthi abuye azosijoyina kufirst team senza thini thole isikhathi manje esokuthi ngikwanise ukuthi khona sifake ama-structures in terms of i-development. So kufanele khona sifake i-philosophy lana from the under-14s ngizathola-ke isikhathi manje sokuthi khona ngikwanise khona ngibe ama-under-14 under-16 under-18.
UMatinda uthe eqatshwa liqembu leHighlanders ekuqaleni kwanyakenye waphiwa umlando wokuphendukisa isiko laleli qembu elokuzikhulisela abadlali yokutsho ukuba nguye njalo okumele atsho ukuba kudlalwa njani kusukela kuqembu labasakhulayo kuze kufike kuqembu elidlala kusigaba se-PSL. UBikthemba Ndlovu nyakenye ubeqeqetsha iqembu leBulawayo City kanti phambilini kwalokho ke wasebenzayo engumsekeli kaKelvin Kaindu ngesikhathi beqatshwe ngamaqembu abalisa eleHighlanders eleTriangle kanye leleHowmine. Ngesikhathi esadlala ibhola uBikthemba udlale kwesikhathi eside kuqembu leHighlanders wadlalela njalo leqembu lesizwe lama-Warriors ikanti ke wadlala selizweni lase-South Africa lapho adlalele khona amaqembu abalisa ele-Morocco Swallows kanye lelempumalanga Black Aces. Omunye umsekeli kamqeqetshi obevele esebenza loMatinda Ndlovu nyakenye nguMandla Mpofu kusithi umqeqetshi weqembu leBosso 90 uMelusi Sibandala ubephathisa kodwa inkinga yakhe ukuba akavunyelwa ukuhlala ebhentshini njengoba engelasithupha sika-CAF A okumele kube yiso esiphethwe ngumqeqetshi oqeqetsha kusigaba se-Premier Soccer League kwele Zimbabwe. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Kati kasavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele inhloko zendaba. Iningi lezakhamizi zeMbare eHarare zilahlekelwa impahla ebiza imali eningi kakhulu ngemva kokudilizelwa amavinkili lamabhizimusi amancane ngamapholisa ekhansili yeHarare emanyene lakahulumende kunye lamasotsha. Intengo yempahla ezitolo isikhuphuke okuphindwe kaningi kulandela ukuqonga kwentengo yamafutha ezimota. Kwezemidlalo sizwe ukuthi umqeqeshi weqembu leHighlanders uMatinda Ndlovu uthini ngokukhethwa kukaBikthemba Ndlovu. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Asidibaneni njalo ngo-6:30 ekuseni. Igama nguChris Gande lilayo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.